Batholisile America lokho abakuchoyo ukuthi uhulumeni weZimbabwe kafuni opposition kafuni vele izwe eliphikisana laye kungakhathalekele ukuthi lise likumaqe nje lokuphikisayo kumbe liku civil society enhlanganisweni ezizimeleyo kumbe emabandleni ezokukholwa kumbe kwabesintu kumbe yini konke nje okungumbono ongahambisane leZANU-PF kumele kudilike kumele kubulawe kumele kuphele du asale busa yedwa uhulumeni weZANU-PF edilizile izwe liphela bulala imigwaqo bulala izibhedlela atshontshe imali enze konke angabiya kuthanda kungela muntu ophikisayo lotshela abantu ukuthi lapho kuyonakala ukuphuma kwabantu abafaka ilihlo ezintweni zabantu ukuthi zivikeleke kuyayidiliza idemokrasi nxa kungela opposition kule week opposition umbuso awuqondi njalo ilizwe ngeke libuswe ngendlela efaneleyo liyaphela du ilizwe kungela lo obonayo lophikisayo ngakho lokho kumele kulungiswe masinyane kungaze kwagcina sekuyinto ephila kuze kube phakade njengalokho izani ifuna
abeZANU-PF bayakusola kakhulu okukhulunywa yiMelika Ncube bathi leli lizwe kumele lichiyane lokungenela kundaba zeZimbabwe
iZANU vele kayivumelani lalutho ithi akula economic crisis akula political crisis akula human rights crisis akula governance crisis akula democracy crisis ithi akula mbuso omubi akula lizwe elidilikileyo imigwaqo mihle kayila maphotholi izibhedlela zigcwele imithi lamadokotela ithi izikolo zilakho konke okudingakalayo ithi amalungelo abantu lesisekelo sombuso lomthetho kuyahlonishwa eZimbabwe ikhuluma into engekhoyo vele ngakho ke umbono wabo kulokho kawudingakali ngangabe ulamba nxa ngabe ucela kwamanye amazwe baya kutshela omakhelwane ukuthi uza kwenze njani ngakho ke as long as iMelika isipha uncedo eZimbabwe izafaka umbono silambile ilizwe libuleyo izanu yalidiliza du ngakho ke abeMelika balombono ofaneleyo kanti kumbono wabo uhambisana lo wabantu beZimbabwe ababona ilizwe liphela liphedwe izanu kudilika iopposition kudilika ihuman rights kudilika idemocracy kuphela yonke into engenza ilizwe liqhubeke lisiya phambili.